Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuga njani zilugandaba wala mgele msakazo eni we studio 7 wale slanu mtla ziku 5 mtlangula 2020 ngu Chris Kande endabe nizetu la mtlanje kulaba lichumi la mtlanu 15 abavele kwele South Africa abatholakale bele tigwane le coronavirus baso kukweze inani laba le tigwane leli elizweni lafika ku 237 Ibandla le-MDCT elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MDC ebesisetshenziswa libandla le-MDC Alliance ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele kukhethwe ikomiti ezimeleyo ezacubungula udaba lwabesifazane abathunjiweyo kulandela amazwi kamphathini ntambo wezamapolisa othi baqamba amanga
isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku-National Council umuntu onguye umphathini ntambo ku-National Council ngumama uThabita Khumalo
uhulumende sekweze imbadalo yamafutha ezimoda okwesatshelwa ukuthi kungabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Milanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le coronavirus osokukhuphule inani lalabo abalegcikwane leli eZimbabwe ledlula amakhulu amabili i-237. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu phose inkulungwane eyodwa 957 abahloliweyo leli gcikwane izolo kulaba ngamachumi amathathu asebesindile kuleli gcikwane. Ibandla le-MDCT lithi selithethe amahofisi esigodlo sebandla le-MDC Alliance eHarare athiwa yi-Harvest House kumbe Richard Morgan Twangirai House. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulandule ukuthi amahofisi abo athethwe. Kuncwadi elotshwe ngunobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi baphiwe amakhiye e-ofisi le ngokuthula kungeladlakela. Wengezelele esithi kusukela lamhlanje imihlangano yebandla le-MDCT isizenzelwa kulama ofisi. Isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phukeni ugcizelele amazwi kaMonzora etshela iStudio 7 ukuthi mpela sebewathethe ama-ofisi la. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna kukhethwe ikomiti ezimeleyo ukuthi icubungule udaba lweziphathamandla zabasakhulayo zebandla le-MDC Alliance ezithi zathunjwa, zatshaywa njalo zahlukuluzwa ngokwecansi ngenyanga edluleyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Lokhu kulandela amazwi kamphathi ntambo kahulumende ubona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kazembe Kazembe othe akusikoqiniso okwakhulunywa iziphathamandla lezi ezibalisa uNkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Maroba. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere wethule umbiko osola umnumzana Kazembe esithi usebahlulela khona ukudingisisa kungakaphuthi. Kusenjalo amalunga aleli bandla awaphatheka edale leparlamente ele senate ngaphandle kwesinqumo saleli bandla athi aselindele inyathelo lizathathwa ukuthi bajeziswe kumbe baxolelwe kulandela umhlangano we-National Council webandla le-MDC Alliance ngolwesithathu. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele usithandekile Mhlanga we Studio 7 ukuthi basalindele njengezigaba ukuzwa ukuthi izijeziso zizathathwa njani. Njalo uShiroza uqale ngokuchasisa ngesisekelo esisetshenziswa libandla lakhe.
Owethu umlando njengeprovinsi yakobulawayo hayi ulula. Into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka kuNational Council. Usuka kuNational Council umuntu onguye umphathintambo kuNational Council ngumama uThabita Khumalo. Ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo seMDC uAnexure C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations uthi wona ku section 3.112 uthi ku functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe iphambanisile asikeze ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yena le ukuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonoko into esuke yayangisa ibandla
siyezwa njalo iNational Council sithi idingisisile ukumalunga ibandla leni athola ukuthi abantu bathi kungcono bebuyele eParliament lihlalile yini lonke njalo ikusasa libona injani
into suke yakhulunywa kuNational Council kodwa vele thina abanye nje esikwi information bese vele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele yabona ukuthi umnumzana uMudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi amalungu ama MP MDC bakhitshwe eParliament njalo emhlabeni jikelele awuza kube lebandla elithatha izinqumo ezinjani ezokuthi kukhitshwe abantu beParliament isinqumo leso senziwa abantu ababili kuphela akulanto enjalo akula National Council eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament uzananzela ukuthi kukhona iorgan yeparty ethiwa yi-National Executive eyiyo emele irecommende nanje ikhulume ifake engathi yi-direction nanje ekhombele ukuthi hhayi ibandla limele likhangele entweni zokujezisa kumbe nixolele abantu
lo ngumnumzana Swithan Shiroza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuhulumende sekweze intengo yamafutha ezimota emizameni yokuqeda ukuswelakala kwawo elizweni. Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority kumbe ZERA lwazise izolo ntambama ukuthi kusukela namhlanje ilitha ipetulo izakhuphuka isuka ku-$21 isiya ku-$28.96. Kuthi e-diesel yona izakhwela isuka ku-$20.84 isiya ku-$24.93. Ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela kakhulu elizweni. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, umnumzana John Manguja, utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende uthenga amafutha eneleyo phandle kwelizwe. Ngakho uthe uyamangala ukuthi kungani engatholakali elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho omnumzana Masimba Kutshera, yena othi kaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So ukuthi babuyele bathengise ilitha nge 28 dollars kumbe 24 dollars uyabe usub economic. Akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba le eyama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaletha amafutha elizweni, kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu, ngoba siyakwazi ukuthi ama-policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku 25 le black market rate eku 70-75 yiwo abanga lokho. So ngibona njengalo ugovernor umele ahlale phansi ebone ukuthi nga-reviewa yini ama-policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni. Hatsho ukuthi ugovernor ule rate yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe, i-rate zangona zitshiyene kakhulu okubanga ukuthi kube lo dubo olunjengalolu esilubonayo ekuthengiseni kwamafutha.
Singathi ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela na ukuthi intengo yezinto iyona ehlala iqonga njalo nje layo ikhuphuke
kakhulu. Siyakwazi thina ukuthi amafutha asebenza kakhulu ku production and distribution chain. Ukukhwela kwamafutha ukuthi ezinye izinto ezilungiswa kusetshenziswa amafutha lawa, kungaba kuma-generator kumbe ku-transport, lazo ziyakhwela. So ukukhuphuka kwentengo kwenzakala sibili nxa kuyukuthi amafutha ayasilela kumbe intengo iyakhwela, ngoba asebenza kakhulu ku-production and distribution chain.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula izenotho obexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uMabhalani kugatsha lozokwethulwa kwembiko omnumzana Nick Mangwana usecebise umfundisi Shingi Munyeza ukuthi angabosebenzisa ezekholo ukuchothoza uhulumende. Leli phephandaba lithi uMunyeza ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele engasebenzisi iBhayibheli ukuchothoza uhulumende ngoba kabasoze bamhloniphe. Iphephandaba leDaily News lithi amapholisa amise abasekeli bebandla leZANU-PF ukuthi bangene ezitaladeni batshengisele ngokubulawa konsundu owemelika uGeorge Floyd owakhanywa lipholisa waze wafa. Amapholisa athe imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus yiyo engavumeli ukuthi batshengisele. Kwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli beStudio 7. Ngigama ngumthabisi ngwenya ngihlala eJohannesburg leSouth Africa. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo indlala le esekhaya. Esekhaya iZANU-PF idlala ngabantu ayiphume abantu asikhipheni iZANU-PF. Sikhathele ngale gama leli. Hayi akube kutshintsha iparty. Mina ngibona kungcono ukungena iparty kaThokozani Khulu. Hayi le uChamisa, Chamisa, Chamisa wani. UChamisa wona uChamisa lapha abantwana bayizolo labo bangena kuMDC manje lapha. Uyabona so thina sivotele ukuthi uMakhupu angawe uyangena lapha ebe upresident abantu bazama ukuthi yabo kutshintsha impilo ngoba amanye amazwe ngeke asi-invest kungelalutho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi iZimbabwe uyazama kuyafana iyabulala iyathumba abafazi yenzani uyabona into ezifana nalezo hayi nathi bezimbabwe masifika ngayo eSouth Africa siziphathe kahle bikuyekele ukuzibiza ukuthi yeyinsimbi ngezetsholotho yeyinsimbi ezejwayo kuyini kona lokhu
Sanibonani, sanibonani bantu beStudio 7, basakazi beStudio 7, sanibona, sanibingelela nonke, siyajabula ukuthi nisinikeza umsakazo, alright, siyajabula kakhulu basakazi beStudio 7. Lana inkinga esinayo lana i-coronavirus lena ingani abantu bayanda la eMzansi la. Mina ngikhuluma ngiseMzansi kumanje, sebebaningaba abantu abasephethwe ile coronavirus. Kunzima. Kunye futhi indaba zasekhaya. UThokozani Khuphe no Phugeni wakhe lona nalona uDan Moyo. Abahlukane nokudilize opposition. Kuyafana bona ngoba manje bafuna ukuvotelwa ngamakhod. Thina asivotelwa ngamakhod, sivotelwa ngabantu. I-MDC Alliance kaChamisa iqembu labantu. Labo abantu bona bathi bona hey MDCT kaMakhupu. UMakhupu waphuma wayofuna amavoti, wazithola amasithi only 2 seats. Makhupu kodwa manje napho Dan Moyo babhizi bakhuluma into zabo la thina sifuna ukuvusizwe bona bona babhizi ene izana uPF busy ithumba abantu ibulala abantu yenzani from 1980 ibulala abantu
salabonana uStudio 7 mbingelele kumahlabezulu nami akodwa ngifuna ukuzisho uthi ngobani yazi mina kunento engididayo la kule ndaba mangilalela la kuStudio 7 phakathi kwendaba ye-MDC TV MDC Alliance yezana iZANU-PF ya uGabe wayesuse uba kumnangagwalaphana ukuthi kwe deputy president. Bathe mase bethathe umbuso umnakagwa bamthatha bona bawulandela yini umthetho ukuthi umnangagwa ebuye ngoba udeputy president wayekhonwa udeputy kamkamkabe. Bona basebenza ngayiphi indlela 2 ile MDC nale yabochamisa nayo izibe MDC naleyo beze beyivumele ngelele ukhetho babeyivumele ngawuphi umthetho namhlanje masebe bona ukuthi ona uchamisa ulapha na ongekho emthethweni angisho ukuthi ngisupporta uchamisa noma ngisupporta bani kodwa mangilalela lezi nkulumo lezi kuningi okudidayo la ubonzo lapha sesidlala ipolitiki nathi sesiyadida ngoba nayo umnaka kwaphela akasuzula phela ngoba naye futhi akahlalanga ngokusemthethweni iZANU nayo yadestroya izaphu akuzange kube semthethweni nakho laphana ikhandi unit masingabuyele emo ngoba kufanele umthetho ufeve bona ukuthi behlale emandleni ukuba phazamisayo ukuthi bengahlale emandleni njalo sofana njalo bekulokuchikizwa chikizwa kushoniswa lekushoniswa uMakhupu noma ngaba esiza ngendlela eright kodwa ugcina kungathi uza ngendlela engayiyona ngoba izenzo zakhe kwakumele lolu daba if lwalungekho right kwakungamelanga bevumele MDC nalesiholo chan ukuthi ingenele ukhetho vele ngaleso sikhathi kwakuzocaca ukuthi kukhona okungekho emthethweni manje bayivumela ngawuphi umthetho namhlanje masebezothi umongameli okungekho emthethweni hhayi ezinye izinto kodwa ke bezama ukuthi beqondise izinto ngeqiniso mani ilizwe leli sediwa ilizwe leli livuke liphilise abantu siyafisa ukuphila ezweni lakithi hhayi kuhlupheke emazweni ngayo indlela esihlupheka ngayo
linjani bakaStudio 7 abahle eyi mina ibizo ngokwanele sibanda ngisebutswana lapha ngizibuza ukuthi kanti uThokozani Khuphe yena bazama ukwenzani kanti kahle kahle sibilile MDC yabo leli ayi azuThokozani ngumuntu omdala but ayi into zami kuyenza lokhu okwenza lokhu ikuthengwa iZANU lokhu kazama ukukhula mani kufana nala umnakagwa khona lo ngizibuza ukuthi athi wayi vele ngaphumi yena nje ebulala ilizwe lokhu ebulala ilizwe siyaphambili
Yes, sanibonani kuStudio 7 ngiyanibingelela ngenhlonipho enkulu ukhulumayo nguProsper wakaNdlovu komagawule endaweni yaseKhezi under chief manaba headman magawule mpamatsi thina lapha ku studio 7 siba nesikhalo manje thina singabantu basesindebeleni esikhala ngini singamandebele namakhala ngokuhlala la esikhona sihlangene ihlupho esilalo thina esibicela kakhulu kuhulumende noma ngithi kulabo abasiphetheyo ibandla liphetheyo impela kakhulu besicela ukuthi uhulumeni akasincedise ngamaphoyisa endaweni ezifana nasesayidini lasegwanda ikhona indawo abayibiza ngekafusi othakariyawa umramba pedi ushanyawugwe ontepe ogunyu ozelezele zona lezi ndawo lezi zinabantu abasihluphayo kakhulukazi thina abantu abaphila emakhayeni emakhaya ngale e-reserve thina sithembele ekufuyeni into ey'fana ney'nkomo nembuzi nezimvu kanjalo namadoko kodwa-ke hhayi labana abantu basiqedile bafowethu babuya babuthe yonke into yesinayo bantshontshe iy'nkomo zethu bezozithengisa siyezwe ezinye kuthiwa zihamba ziyofika emashwingo zihamba zise-western ikhizoni siyacela ukuthi uhulumente amaphoyisa akliya izinkomo kuleliya sayidi abe ngamaphoyisa athembakalayo ngoba ubugebengu bakhona ma sibuzwa ngathi buhamba bube lesandla samaphoyisa ngoba iphoyisa ma sokutshontsha iphoyisa-ke shouthi kusuke sotshontshane uhulumende suke sisikhala isandla sekungathi kutshontshane uhulumende kanti hhayi uhulumende akatshontshi umuntu oqashwe uhulumende umuntu okhohlakile siyakhala kakhulu impela siyakhala sibili ukuthi nisincedise hhayi kancane kakhulu maphoyisa ngala bantu abantshontshe iy'nkomo zethu kuleliya sayidi lasegwanda south siyacela mpela abantu igwanda line isisiqedele iy'nkomo njengoba ngikhuluma kanje uma yoripeta emapholiseni amaphoyisa esinawo nawo akhohlakile ekuqaleni ngaqala ngithi mhlawumbe hhayi ngoba bona mhlawumbe babona ngathi ngabe sishonini kodwa kangakubonayo ekugcineni ukuthi hhayi i-tribalism ayikho into ekhona nje ukuthi amaphoyisa amanye agcwele ukukhohlakala singabantu banye ngoba manje ma utshontshele iy'nkomo zona lezi ezakho ezintathu uvele uthembele kizo usale ungasela lutho thina sifundanga-ke kodwa-ke ama-sanctions siyabona ngobunzima belizwe ukuthi kukhona okukhona okwangena phakathi kwelizwe lethu so sesicela uhulumente akasincedise ngalaba abantu bangapha echanyawugwe bathi kusechanyawugwe ma uchaphuthuli uvela egwanda south
Hey, sanibonani Studio 7. Siyabonga umsebenzi elisenzela wona abazali. Ngingajabula uma ngizwa irekhodi yami le ifundwa cause singila about 2 times ngisenda ngingatholi ngingayizwa kuradio. Bengifuna ukubuza lapha umfowethu uKhaliphani again. Ngiyahlala ngimuzwe ekhuluma lapha etikho khona. Uma abe-MC Alliance bengafaka umbono wabo uthina hhayi politics bakhuluma nje kathi yena akukhulumayo kakusho ipolitics ngoba amazwi abo siyawathola bazenza izimvo kwamanje ngoba bakhangelela umbuso yikho bezenza abalungileyo abalandela umthetho ngathi bazithobile inkulumo zabo zilokuhuga ebantwini abangananzeleliyo isimo so akukhulumayo yena kakusho ipolitics ngimzwile ekhuluma lapho ekhuluma ngokuthi uyakhonza ngimzwile ekhuluma ngokuthi kakholelwa ukuthi umuntu wadlulayo emhlabeni kaqala kuvuka akhulume kodwa uhambe labantu abakholelwa lokho udingani kwabafileyo ongophilayo mfowethu uchasisele abantu iqiniso zamani ukuqondisa isimanga ukuthi ngesikhathi kuvotwa amalungelo e-MDCT ebekhona kodwa abantu bavotele i-alliance lamhlanje selingena ngodlala abantu abafakwe ngabantu babiselwa ngabantu ngiyabonga
ngiyabingelela kustudio 7 okhulumayo ngubhova ngwenya ngokuzinza ngizinze ewangi lapha esengigudluke ngayakwakha khona kodwa ngidabuka etsholotsha ekhaya ngithanda ukubonga kakhulu basakazi be-studio 7 bese ngithi-ke kunobaba lapha ngathi ngubaba obuya kithi etsholotsha babambiza gawule futhi kambe ubaba ugawule itsholotsho ingcole kangaka itsholotsho indawo edume kangaka kodwa ungabheka i-business center esetsholotsho indlela eyiyona angazi ubaba ugawule ngoba idifenda izanu yakhe kangaka ukuthi isimenzeleni iZANU-PF yakho baba uGawule isiyenzeni iZANU-PF echolotsho okuncomekayo ngoba icholotsho nje ma ibusiness center mayibhekile ngathi kusesigangeni lapho ugcwele khona amakhemeswane neZANU-PF yakhe kube siyakubonga pho sehamba phezu kwamathambo abantu abafabe ulayo igugu round abangenacala mhlawumbe uGawule kakubone yini lokho yena ngoba mhlawumbe yena uyasutha nabantu abakhe usebenzele ephoketini lakhe ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Ukutshengisela phezu kokubulawa konsundu kuqhubekele phambili ngemva kwesikhumbuzo sikamuyi edolobheni leMinnesota esenziwe izolo. Ukutshengisela lokhu bekuthuli kungeladlakela njengamanye amalanga asanda kwedlula. Kunjalo nje inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngapha kwelemelika selifike phansi kwezigidi ezimbili i-1.8 million kwafa abedlula inkulungwane eyodwa 108,051. Sixoxele sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo eWashington State lapho ahlala khona.
I-COVID-19 estate seWashington isezimeni esichiyeneyo. Ugovernor indlela akhethe ukusebenza ngayo usebenza ngezigaba ngezigaba say county by county. Owakathesi sikustage 1 ephela lamhlanje busuku ngolanga lokugcina lika May. Ustage 1 lo amanye amakhawunti amancane asendaweni ezingathi kuthiwa zindawo ezingela abantu abaningi aseliqedile ustage 1 njengelanga lalamhla. But mina lapha enhlala khona eKing County, one of the largest counties kumbe elabantu abaningi, kuloku kusiba labantu ababaligciwane, kusiba labantu abalutshwana abafayo. So ngendlela umumo izinqumo ebesivawe nguhulumende iKing County kayikafiki kuleso simo ukuthi ingafika even ku stage 2 asivalelwa khona lamanye ama county aminyeneyo. So sokuzakwenzakala lapha ukuthi lawo ama county angabhasiswanga nguhulumende kumba ngabhasiswanga ugovernor. So kuzamela ukuthi bazibhabhalele ugovernor bathi ukuthi bazakwenza njani ukuthi behlise inumber zabantu ababa lama infections ababa laba ababa legciwane kumbe labantu abafayo. So ngezinye indlela iWashington State ivuliwe kodwa lapha endlala khona mina akuvulwanga, akulale ezitolo zokuthenga nje kazivulwanga kodwa nizokuthola kwamanye ama county abantu sekuvuliwe ama restaurant lezinto ezinje zokulungisa izinzipho kumbe ukugela amakhanda thina kithi hatch akukabi khona lokho. Siloku simelele nje sibone ukuthi uzahamba njani.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo amabhala lapho kunathelwa khona lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izindawo zokuzijabulisa ezikhangelelwayo njengokuthi they are not essential empilweni zabantu zivaliwe nalapha. Nginganika njengomzekeliso ukuthi asithi izindawo zokudlalela imidlalo kumbe amapark avaliwe lapha abantu abangahamba bayidlalela khona imidlalo esithenxenye njenge tennis kumbe abantwana abadlala khona bazipractisele nje ibhola lokukhahlelwa kuvaliwe kakuvunyelwa kuvele kulama notice ukuthi uzakuthi ufika kutshengisa ukuthi kuvaliwe.
Lo ke unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le studio 7 sedolobheni le Washington State. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje odike sikhangele ebesilazo. Kulabalijumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le-coronavirus osekukhweze inani abalegcikwane leli elizweni layafika ku-237. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukhosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MDC ebesisetshenziswa libandla le-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.